Endabeni zethu lamhlanje lilo Praxedes Jeremiah Mpalakazi 5 2016 kungumvulo. Umnumzana Phelekezela Mpoko umsekeli kamongameli welizwe ukuthi akumelanga umkhokheli webandla leZANU-PF abe nguye okhetha abasekeli bakhe njengalokho kwenzakala khona manje. Ibandla leZimbabwe People First elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru lithi lizancintisa ukhetho lokudinga ozamela iBikita West edalele ePhalamende. Umeli weMelika yeZimbabwe uAmbassador Harry Thomas Jr. uhlangana labaqondisi benhlanganiso ezizimeleyo ezithola imali yosizo evela elizweni lakhe yokuqhuba inhlelo ezijiyeneyo ezikhangelane lenswelo zikaZulu. Ababuthanisa igazi yabeNational Blood Services Zimbabwe sebehlise intengo yegazi isuka kumadola edlula ikhulu 135 isiya kukhulu elilodwa. Ezemidlalo, lamhlanje sikhangela umncintiswano wokugijima oqhutshelwe koBulawayo izolo owe-League Hub 10km race leminye imidlalo ebikhona ngempela sonto. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngokunathwa kwamaphilisi aphungula igciwane lengculaza emzimbeni. Abanye abantu kabawanathi kahle amaphilisi la. Lithini ngalokhu? Lingakuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ushortwave. Sitholakala njalo ku-WhatsApp laku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Indebele.